So we see card descend about VOA in the belly.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-10 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, usomlomo edalela ePhalamende uMnumzana Jacob Mudenda ulobela incwadi amalunga ebandla le-CCC yalitshumi lantathu amiswe ukuba ngamalunga aleli dale nguMnumzana Sengezo Tshabangu ukuthi umsebenzi usuphelile.
But kuyasithengisela ukuthi kule plani enkulu ekhona lapha engabe kuyiplani yokuthi noma nxa kuyukuthi sekwenze kwabanje ngeke samala kungavuka phambi kwela kwakusasa uMnumzana uMnangagwa esesithi yena sokusiya kuba lokhetho kulawo ma-constituents abhaliweyo.
Umthethwandaba we-High Court koBulawayo lamhla ukhangelelwe ukulalela ukwahlulela udaba lokuxotshwa edalela ePhalamende okwenziwe amalunga ebandla le-CCC.
Manje manje beqala labo ukufana nezanuke yikuba kuthaba ngwasephakama wasethi hayi ake ngilungise ngithi ngibisele back.
Uhulumende uthi kenelisanga ukugqiba ingxenye yohlelo lwemathebelele Zambezi Water Project lonyaka njengokuhlela kwakhe, ngakho uzaluphutshisa ngomnyaka ozayo kusiya ngokutholakala kwemali.
Liyakhiwa idamu dadewethu, liyakhiwa bekufuna i-target yethu asisayibambanga ukuthi lonyaka siqalise ukubamba amanzi, but lokho liyakhiwa amboni ukuthi kuyade kusiyafika uNovemba izulu selisina seliphelile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Usomlomo edalela ePhalamende uMnumzana Jacob Mudenda uselobele incwadi yamalunga ebandla le-CCC alitshumi lantathu amiswe ukuba ngamalunga aleli dale nguMnumzana Sengezo Tshabangu ukuthi umsebenzi usuphelile. UMdenda ulobele ugatsha lwezokhetho lwe-ZEC esithi sokuvuleke izikhundla ezigabeni zamalunga la ngoba awuseyiwo malunga ebandla le-CCC kusukela ngeviki edluleyo mhlazi ku-4. Sixoxe legqwetha njalo elilunga lebandla le-CCC uMnumzana Prince Dube Kosibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngikhuluma kanje angikabi lesiqiniseka ukuthi lincwadi ingabe iliqiniso kumbe asoqiniso, kodwa nje ukucabanga kwami ukuthi incwadi leyo ingabe iliqiniso njalo kuyincwadi eyezwe ngusomlomo ngemva kokubana esezwe ifungafunga ukuthi sesi-approach-e idale le-High Court koBulawayo lidinga ukuthi khona kumiswe lokho kade vele sikukhangelela ukuthi kusasa angakwenza ngoba sijwayele ukuthi isikhathi esiningi nxa kwenza akaqali ukubhalela izethu uyaqala announcer eParliament, kodwa ke lokho kumenza ukuthi ekutshintshe ukuthi ukwazile ukuthi thina sesinamaphepha abavele edale ayamisa kusasa ukuthi engasaqhubekeli phambili. Njalo uyakhumbula ukuthi khona ikubhalwa kwencwadi leyo ukuthi ifakwe idate lekamhla ka-4 kodwa yena yona izo ehanjiswa namhlanje ezethu mhlaka-9. Kuyatshengisa ukuthi okwakuqala incwadi leyo ifakwe lelo date isenzela ukuthi kube angane ezincwadi ezivele kupresident uChamisa kazibonakalanga ngale kumbe senzwe nje ezifike ibuyona vele sibhalwe kudala. But kuyasithengisela ukuthi kule plani enkulu ekhona lapha engabe kuyiplani yokuthi noma nxa kuyukuthi sekwenze kwabanje asingeke samala kungavuka phambi kwela kwakusasa uMnumzana uMnangagwa esesithi yena sokusiya kuba lokhetho kulawo ma-constituents abhaliweyo. Iproblem eyakuba khona yileyo enginazelelayo. Okwakuqala kunga-announcewa ukuthi sokusiya kuba le-election sokusitsho ukuthi phela thina ibandla le-CCC asisanelisi ukuthi khona siye kuma siphakathina kwalo. Kuyabe sokusitsho njalo ukuthi khona lona leli bandla selithethwe elithi abanikazi selilibandla likaTshabangu. Now, kungaba njalo kuyaba nzima ukuthi khona abantu bethi kakubuyelwe kukhetho because ukwazi ukhetho kuleli lizwe kalusancede ngoba uyahamba ekhethweni ukhetho lwakhona lusuke lungaqhutshwa kuhle noma lingaqhutshwanga kuhle liwine noma liwinile liwine kangakanani liyathathelwa futhi ama-MPs lapho kususwa nje kumuntu ozilaleleyo esitredini so ke yibo ubunzima engibonayo ukuthi khona ambona ukuthi this time around kuyahamba ngendlela okuhambe ngayo ngeminyaka le eminye esanda kudlula
kahle kahle yena uThabangu vele usebenza lobani
akakho yedwa uThabangu kokwakuqala siyakwazi ukuthi usebenza lezano okwesibili siyakwazi ukuthi usebenza nabanye akade sevele sisebenza labo isikhathi eside kodwa abacatshe ngemva kwakhe uThabangu kodwa okuningi siyabe sikwazi ukuthi njengelinye ilanga bahamba bayahlangana lobani kuzano bekhulumisana becela ukuthi khona bencediswe ukuthi ibandla leli belihluthunele umnumzana uChamisa so siyakwazi ukuthi akakho yedwa azavela amabizo akhona ngokuya kwesikhathi kodwa ke le iproject yezano esobala ungakhangela ngazo zonke indlela ichoice yabantu abathethwe yabona ukuthi hayi abantu abakhitshiwe kukhona vele kade kuthayinyelwe kukhona okuyikho ofuza ukuthi kwenziwe abafuna ukuthi abezano bekwenze uThabangu nje sesiba yilufudu nje lokusebenzisa kodwa yena uyabhadalwa ngemali ye-political finances act okutsho ukuthi imali zonke akade kufuza ukuthi ziye ku-triple C ezama-MPs amaningi kangaka esiwangenisileyo seziyabuya esikhwameni sikaThabangu ngoba nguye oseyi-triple C kathesi nxa kuyukuthi okwenziwe ngumdenda is anything to go by.
Alo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda igqwetha njalo elilunga lebandla le-CCC njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sixoxe lesikhulumeli sikamnumzana Sengezo Thabangu umnumzana Khaliphani Phukeni.
Ngiyabonga msakazi ngikubingelele ngibingelele abalaleli emakhaya ngibingelele nolobhala jikelele lo osabambile okwesikhathane kungakayiwa kunkova ngimhalalisele ngomsebenzi wakhe omuhle awenzileyo ubethilo vele ukuthi hayi yena ufuna ukuthi inhlanganiso le ilandele khona okay ukuthembisa abantu sikhuluma nje sikhuluma ngoba kuthiwe lathi ngeyethu umzwilo bakuThamisa emuve ekhuluma kaningi esithi hayi laba sezano labo bayabizwa bonke nje abantu beZimbabwe lathi singena khona apho phela that singamaZimbabweans kwathiwa bonke abantu beZimbabwe inhlanganiso yenu le so bezikhangelele ukuthi inhlanganiso zoletha utshintsho idemokhrasi nakho konke manje ma sebeqala labo kufana lezanu-ke yikuba kuThabangu wasephakama wasethi hhayi ake ngilungise ngithi ngibisele back inhlanganiso kulapha vele ebithembisa abantu ukuthi yikho lapho esiya khona indlela ezosebenza ngakhona so laba abangakatholi incwadi emsakazi hhayi bazoyithola ngicabange ku-DHL bangalenzi iphutha-ke bazamuke ephalamende ngoba barikholwe ngo-section 129(1)(k) ayibavumeli fela ukuthi bangene nje ephalamende bangafika nje laphana bazofika bathuthwe nje ama-visitors bafaka ama-ID behlala phezulu le kodwa ukungena phakathi hhayi abasengabahlonitshwa nje abasabasakwazi ukungena iziye phela indaba yakhona enkantolo.
Siyabona ukubana abebandla le-CCC sebehambise udaba lolu emthethwandaba manje lena lithini ngalokho?
Benze kahle kakhulu ngiyathemba ukuthi ma umthethwandaba la usuphume lesinqumo basamukele bonke ngomoya wenkosi kungabi khona othi yena yeizanu lekwizanu lokhana khumbula phela ukuthi njengoba sebembiza ngezani njengoba uThabangu kanti so babuThabangu yena lo abathi abamazi asebekhuluma kake ngaye bethu bedakiwe eshabhini kwathini kwathini yo babuThabangu bekuclaster team eBinga South elidwa ngu-Honorable Gabuza yena lo abamfikayo abathi abamazi bamfaka kuclaster bamhambisa le ukuthi ayosebenza uranile kuma-primary for ilo Bhengula Magwegwe waphuma number one futhi in terms of ukukhethwa ngabantu ngiwo ayiphume ngu-number one basebe-robha bamrobha kodwa-ke hhayi asisekho lapho namuhla into ekhona ukuthi inkantolo izofika laphana ibisifuna-ke i-constitution ubabuThabangu ulayo laba abanye abala kodwa-ke angiyishiye leyo ngingaze ngathi pre-empt the court anto yabona inkantolo izobheka konke lokho kodwa mina ma ungambuza mbona ngathi ubabuThabangu umi ku-footing e-right kakhulu e-solid ngoba ukhuluma ngokuthi ufuna ukuthi njengoba kuthiwe yinto yabantu le abantu abantu kube yibo abakhethayo bangaze bakhethelwa ngumuntu bese kuthi abantu bona abakhethayo sokuba ngabantu abaphuma kubo le into phela emangazayo abalethe ngapha abafake ngenkani abanye bebuye ukuthi abazoncedisa abazoncedisa bezoncedisa qhu sobe ngamakhanselers abakwazi nokukhuluma nje igama eli 1 lesinto abakwazi nje ukukhuluma so ke hayi mina ngiyambonga ubaba uThabang uliqhawe elifuna ukufisela le nhlanganiso ethe inhlanganiso yabantu kubo abanikazi abantu ukuthi hayi zikhethele endlini ethatha abantu bakubo ifike ithambani lapha emathebeni ifike lingene kube yini eliphethele.
Hello ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Thabangu olilunga lebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Uhulumende uthi kenelisanga ukugqiba ingxenye yohlelo lwemathebhelele Zambezi Water Project lonyaka njengokuhlela kwakhe, ngakho uzaluphuthisa ngomnyaka ozayo kusiya ngokutholakala kwemali. Uhlelo lolu olugoqela ukwakhiwa kwempompi ezithwala amanzi phakathi kwedamu leGwayi Shangani lukhangelelwe ukuletha izigaba zonke zeMathebeleland ukulethela izigaba zonke zeMathebeleland amanzi njalo lulokhe lungaphuthi lanxa lwasungulwa eminyakeni eminingi edluleyo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Richard Moyo umphathi ntambo kahulumende weMathebeleland North njalo ongumgcini sihlalo webandla lezano PF esigabeni seMathebeleland North.
Yes, yes, aqalisa i-district agricultural show then ngo 2018 graduate laba i-provincial agricultural show kade sizosibukisa kusakhethi ukuthi uvela kuyiphi district wonke ama district awe Martin North asisi provincial agricultural show yona le esewange siyenza i-agricultural show iminyaka yonke ewange ngi-provincial agricultural show but lonyaka sibone improvement sibone kubuya amanye ama companies amacha like Dinson Korea ama companies amacha wa China asasebenzele wange lawo bezobukisa izinto abazenzayo lamanye nje ama stakeholders amanye ama companies lawa amacha and lamanye ama farmers amacha sibone efika 54 abuya azobukisa ngoba umnyaka ophelileyo besile only 48 ama companies lama farmers athi bebukisa but lonyaka konke ama farmers lama companies kufike 68 athi bezobukisa so kusho ukuthi iyakhula i-agricultural show yethu yeMathebeleland North.
Abantu bayenelisa yini ukuthi belime bethole inzuzo njengoba sibona ukuthi izulu aleneli njalo abanye abalakho kokuthelezelwa kwe-irrigation.
Uhulumende kade ugebha izibhorani efaka ama-piped water scheme kuwo wonke ama-villages emakhaya and ukhangelela ukuthi efake ku-35,000 villages eziselizweni esikhangele ukuthi lezi emathi north lazo zaba covered ukuthi abantu bekwanise ukuthi njengoba kuwomeka kakule kutshintsha komkhathi abantu bekwazi ukuthelezela into zabo zisuke kuma-irrigation schemes singameleli ukuthelezela kwezulu kuphela.
So lungaphi uhlelo lweMathebeleland and Zambezi Water Project?
Liyakhiwa idamu dadewethu liyakhiwa bekufuna i-target yethu asisayibambanga ukuthi lonyaka siqalise ukubamba amanzi but lokho liyakhiwa amboni ukuthi kuyathi kusiyafika uNovemba izulu selisina seliphelile so akusavalwa ngamagethi lana sasikhuluma ngathi kuzavalwa amagethi lana ukuthi siqalise ukubamba amanzi lonyaka so sifunde singavala amagethi kuzaba disturba labana abakhayo so but hayi idamu lona liyakhiwa of last week bengikhona ngale kubhizi kuyasetshenziswa. I think first quarter of next year nxa if it is not second quarter kudependa ngama funds ukuthi i-treasury liyabe release njani ama funds kuthi okunye kuyakhama ngoba sisebenzisa ama internal resources.
Hello ke ngumnumzana Richard Moyo umphathi ntambo kahulumende omela isigaba seMathebeleland North obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi Abachayeli labo windi asebebotshiwe phansi kohlelo oluthiwa Operation Tame the Traffic Jungle sebefika phose inkulungwane ezilikhulu 82,700 elizweni lonke jikelele. Iphephandaba leNewZimbabwe.com lilo daba lokuthi igqwetha leHarare umnumzana Frederick Nyamande usehambise umongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba emethesa icala lokuthi esithi kumele abanjwe ngamandla ukudiliza isikhwama esithiwa yiMutapa Fund athi ngesokuhuquluza inotho yelizwe. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ma studio 7 siyazwa indaba le kachaba ngole sisifom kuvotwa kusakhampena iloku yenza ilokhuzeni ivigoroni uchaba kusavotwa yenza ivigoroni lakathesi sokungathi sokuvotisa ukufakwe ama-MPs kithi le siyenza ivigoroni futhi. So indaba yevigoroni le kachaba ngole siyacela kungati yama kancane ngoba ma kuthi kulabantu abangasho ma-MPs abangafunekiwe laphana abangasho bakubulawayo emathebeleleni abantu bayabaza kanti waye kusiba ngudonga baziyo ngoba laba bantu noma silalela nje ukhona omunye bengathi uyasolwa but umuntu waphela siyakhulumisa indebele msi uyabona uyazi ukhulele kwampani ufunde khonapha so nesibongo sakhe nesesindebele futhi umuntu lwana ngoba uthi yena kiwo kuseswazini. So ambonti ukuthi kulo problem ngomuntu lo abanye bonke ngabasekhaya bonke labana abantu so iparty vele mele ukuthi ibe nyamandebele kuphela ngoba lapha izibakwa soya amandebele into kumele libe yazi akula umuntu ozondizana but indlela yakhona nje siphathwa ngayo US ukuthi singajabula asukuthi sizondelizana ukuthi ngamashona hayi indlela yakhona nje siphathwa ngayo yengasihambi kahle
andimthanda ukumakhuthi yasinhlekisa kakhulu ngamavoti la kanti ezawela kumanzoro yakuyela ngapha ku-CCC ekakuyela ayikhonti khona ngale kuyimunzo iyenze kuhle kakhulu.
Njani studiyani lonke basazi labalaleli hayi siyazilalela izindawo kateni uchabangu ijelasi yakhe ngeyani nxa ichithi bani lowengwe-triples ijelasi yakhe ngeyani umuntu omdala umntwana uyacabanga udliwe yini azafisela abanye umoya omubi kanje phela laye kafuni kwakhilize ngani ngwezayo okucina kati mina into engicela kuchamisa ubaba uchamisa hayi ubaba chamisa why ungavusilawe ilizwe sivusele ilizwe loba bekutsotsile sivuseleni ilizwe baba akuzonda unokuthi waqilibezela kwazi abantu lathi sinje loba singazange siyevote siyakwazi ukuthi bakuqilibeze izandla yana yaqilibezela kudala kodwa besicela ukuthi usizwele uvuse ilizwe wena ngongavusilizwe amnangagaza ngizwi siyacela mna yima umbone engiwucelayo kuwe angazi ukuthi i-ode yami ngafake ngahambe izifike kuwe kucela lokhu siyahlupheka bakithi siyahlupheka babajamisa sizwele njengabantu abakho unkulunkulu uzokukhulula ekunzimeni lapho kuyabe kunzima khona ungasikhulula unkulunkulu uzokuzwela uzobona lawo bengaze bazame ngelinye ilanga uzothola uphambili.
Awu sanibonani sanibonani ku-studio 7 okhulumayo ngu-Jay Moyo ngajabula li-audio ma engafundwa siyezwa ekakhulu ukuthi uJob Skhali akezwa kahle okuyinto ebuhlungu kakhulu ebantwini beZanu PF abakwenzayo umuntu ahlala iminyaka yonke lo alokhu angathonisisi labo ziyambiyambi laba batshontshe izimali abambonele cala but icala langikhona lingacaci ube bake bevele enhloni mani bamkhiphe yikho kudala ukuthi kugcine into ezinje kuvuswa ini ikuthi nje uchamisa ngumuntu othuleyo ube ngomunye umuntu bekumele ukuthi laye angahlali phansi ngento ekanjalo
balaleli labasakazi bonke jikeleni akemb ngibonge ngokuvuswa inkosi. Ngicela ukuthi ke ndisilungisele indaba kaChabango lo. UChabango lo nqa ekhuluma ebantwini uthi usola ukuganga kumbuchapho bezwa nguChamisa. Ezama la uzobulungiswa ngokuganga futhi ngoba la esezenzela yedwa ukuthi usolani kasekwazi vela sila asila ngitsho lokukwazi. Ube fandaze ebantwini akhulume lathi abantu esithe sivotayo abavoti abasapoti abalandeli we-TCC. Asitshele kuqala sibe sesimnikeza ukuthi kayenze so. Layo gangile kasihloniphe futhi kasihloniphe futhi engayenza ubulema phambi kwethu asifuni. Nxa kuyikuthi uChamisa ube wrong ube saqala sinike uburongo bakho ukuthi khalani izihloko zami ngalokhu lalokhu 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 sibe kwazi bese simtshela ukuthi hhayi ucorrect Chabango wena yenza so 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 to avoid lokho hhayi ukuthi ethathe isinqumo yedwa engani ibandla esengumfazi wakho wamlobola ngakibo wamthatha wazomfaka ukuthi esenza intando yakho asimfuni uyasenyanyisa laye ebozibontu enyanyeka vulela nxa ekhuluma so yikho kwenza kwamanye amazwe linanzeli izokuthi umuntu ucathamelwe ngabantu bambulala bambulaliswa yikhona ukuthanda ukuzenzisa tumak liyazenzisa ninabalandeli bamatribekuzini baba-opposition ndifuna uzenzela abantwanani ngomlimo asiwomlimo nje abantwana sebedubeke kakhulu silabantwana abaningi abaphandle ngikhuluma suke labantwana abangu-5 abasegangeni abahlezi egangeni khona bebalekiswa yisimo selizwe isithezwe likhorekthi ilizwe lililungisa lokho eliwona ngamandla ezingathi yabukwa hhayi kawubukwa Chabango kawubukwa woze ebantwini uqaluqala usityeli ukuthi injwe ngokuyini qala usityeli into yesola kuChamisa ungasityela siyizwisise sesikuthuma uthambe yokwenza ukuthi ngiyabonga
ngiyabingelela ekuseni kustudio 7 labalaleli okhuluma ngu-Alec Nyathikheza ngifuna ukukhuluma indaba kaChabango lo ozithi ungu-secretary general we-TCC noma ngaze ke ngu-secretary general we-TCC ngokutho kwakhe anti uma ezabhala incwadi usekretary umsezayo ukubhala lokho kuyakuvunyelwane libandla ibandla akhuluma nalo yiliphi abantu akhulume nabo ngobani uze kubhalelwe incwadi i-ZF yakhona ngathi anje kuthi umelemele nje kuphela kukaChabango nezanuph nefazi imali abamphe yona njalo ungabheka ukhetha abantu abafuna indawo ezifunwa izanu PF kakhulu like e-Country Park bazabe ukufithela umthuli incube sefuna ukumfaka nge-back door ongasezokwenzakali okwesibili sizabona ukuthi umdenda nebandla lakhe elingcolileyo bazayiphatha njani le ndaba uma isefika ephalamende lawo uzabonakala ukuthi izanu PF ilesandla kumbe ayilasandla njengalokhu yakwenza kuma-double candidates yabonakala ukuthi ilesandla namakhothi akhona ngoba bayala ukuthi kukhithwe labo bantu abafakwe yifazi okwesibili sizabona namakhothi ukuthi ezenze njani uma kuthi indaba lizaqhubeka i-ZFK court bazayiphatha njalo lapho zabonakala ukuthi yisandla sezanu PF sebezama ukuthi yenze 2/3 majority nalwade ekhuluma izolo ntambama ethi 2/3 majority izanu PF ulamanga akula zanu PF le 2/3 majority lamanga so angeke izenzele umathanda eparliament but yikho sebefuna ukuthi baphungule ama-members e-TCC uze bakwazi ukuba ne-2/3 majority bayenze ugwelegwele babajwale ukubenza so akuphele Chabango bisele imali zabantu mdenda uba yi-speaker of parliament aso speaker of zanu PF you are speaker of the parliament of Zimbabwe so yekela ugwelegwele uphathe udaba ngendlela efaneleyo yikho sikukhuthaza khona kuze kube nokuthula elizweni ngoba lina abantu bezanu nilenza kungabi nokuthula ngokufohlela lapho ngamelana ngifohlele khona lokutshontsha lokho ongamelana lokho ongasokweni so gcina nini ukwenza into lezo silikhangele nje njalo akusele kuyenzawo nombuso wenu ubaliwe ngiyabonga
hayibo hayibo abantu be-CC bangayenza njalo futhi umuntu angafaki umbono wakhe futhi bona abamuyazi ukuthi umuntu lo uvela ngabi azobandlaleki last time bafakile ama-candidate bayala ngeke ke especially u-Osterlos uthi yena abantu labo asiyazi ukuthi bavela ngaphi phi ama-nomination forms bathatha ngaphi ngubani wasayina ama-nomination papers lawo kukadesi usekretary wawo wabhale incwadi famuyazi ngisekretary wepati uyaziyo labantu abaningi but so buphuma elozo egcikeni wothi wona ulokhu zensekretary low asiyazi ukuthi umuntu obandlaleni akulunganga lokhu akulunganga ngama-dictator la
studio seven njani ngiyalibo Chris Gandhi lapho njani lapho ayaya
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ekuqhubekeni kwempi yele Israel lebutho le Palestine ele Hamas, iziphathamandla zakwele Israel zithi sokutholakale ezinye njalo izidumbu ezimbalwa ezababulawayo ngomgqibelo, okwenze ukuthi inani lasebefile abe-Israel lifike kunkulungwane eyodwa i-1000. Amabutho eHamas angena kwele Israel ngemkhumbi, indizamchina lezinye indlela abazisebenzisayo, benza isihluku, babulala abantu, bathumba abanye abambalwa abangazakaliyo ukuthi basiwa kuphi. Kodwa ibutho le-Israel lingene kwele Palestine esigabeni seGaza Strip, adubula indawo eziningi, kwafa amabutho eHamas amaningi. Ngolunye njalo udaba oluphathelane leze Melika, abatshutshisi kudaba lukamnumzana Donald Trump owayengumongameli wele Melika, bathi bona udaba lokuthi waveza imfihlo zelizwe, athi uTrump amagqwetha akhe azama ukuthi icala lakhe lingathethwa ngenyanga kaNkwenkwezi ngomnyaka ozayo. Ukuhlaziya lolu daba lwamacala kaTrump osixoxele ucubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Siyabona masikhangela ama debates ama candidates ama Republicans bonke nje ungathi bayesaba ukuthi bamhlasele uDonald Trump, even isibona nje engumuntu olamacala amaningi ayethiswayo khona manje ubhekane lamacala enkantolo yaseGeorgia. Siyabona even lapha eWashington DC ngendaba kaJanuary 6 ngale eGeorgia wethesa icala lokuzama ukutshontsha i-election. E-New York wetheswa ulamacala ayi-2-1 elokubhadala uStormy Daniels, elinye yilo leli eloku-inflator ama-prices ama-properties akhe just ukuthi a-defraud uhulumende lama-company. So ama-Republican i-base I think bona bonke lokhu ungathi abantu abalandlawa lakho balandela nje i-propaganda ka-Donald Trump oyokuthi yena konke lokhu kwenziwa ngama-democrats ukwenzela ukuthi anga-contest for presidency, esithi ngoba ama-democrats ayesaba ukuthi uzowina. Sizogcina sibona indaba yokuthi uTrump noma engazange ayejele kodwa uzoyetheswa icala ngawo amacala akhe lawo, ngoba maningi kakhulu and i-evidence iningi yokuthi izinto lezi wazenza.
Ngokubona kwakho amacala wona lawo aweteswayo umnumzana Trump engabangela na ukuthi egcine engakhethwanga umela ibandla lama Republicans kukhetho luza?
Well, i-constitution yala United States ayivimbeli umuntu engingathi uthole elecala ubana a contest for i-president. So uTrump usimzwile sithi even angaze agwetshwe afahwetshele tili uzo contesta for i-presidency. So ngezinye indlela kusho ukuthi i-base yakhe le emsupportayo ingaqhubeka imsupporta ngendlela enza ngakhona, kuvimbela amanye ama-candidates azama ukuthi a-conteste against uTrump ukuthi bathole i-traction kulo mjaho lo owama-Republican. So ngokubona kwami I think bazomnomina netha ngoba i-majority yakhona ingathi ifuna yena, kodwa angiboni ewina ku-general election, ngoba ku-general election kulama moderate Republicans angavumelani lazo lakho okwenziwa nguTrump, kulama independents angavumelani lakho okwenziwa nguTrump, kulabo mama abazondile kakhulu ngendaba ye Roe v. Wade yokuthathelwa amalungelo abo awukuthi bayenze abortion uma befuna ukwenza abortion. So ye angayiwini primary yama Republican, kodwa ekugcineni angiboni iwina ukhetho lokubusa again la e-America.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazo obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVirginia khonapha kwelemelika. Esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ntambama ngo 7:30.